kuyinto eqondileyo vele ukuthi kube njalo ngokuba vele akekho umholi welizwe kumbe umongameli welizwe ofuna ukuthi into endliyana yenzeke kuye. Kanti phezu kwalokho asikhumbuleni ukuthi ungabuyela eRwanda esikwazi kahle ukubulawa kukapresident uHabyarimana kwabangela ukuthi kufa abantu abangu-1 million, abantu sebecabangelana ukuthi ubulewe ngulomhlobo, ubulewe ngulwana. Kule ngozi enkulu ekuthini kungafa upresident wakade sike sithi ubufile izolo ube kunjani namhlanje, uba abantu bayacabangela kungagcina kuvuka sekulesivuko kuliwa ilizwe lonke. Yinto engenziwayo vele ukubulala umuntu ophephilizwe loba limzonda ngayiphindela.
Ukhuluma ngodaba lwaseRwanda, kungaba kuyiso isizathu yini esenze uMnangagwa waphuma sobala wacaca izolo ukuthi abantu bakobulawayo gabalani lokwenza lesehlakalo lesi?
Yikho okwenzeka kukhuluma khona lokho, ngokuba uyakwazi ukuthi kulula ukuthi kucatshangele yona leyo ndaba emazweni ahlukahlukeneyo. Uzakhumbula le First World War yaqala ngokufa komholi oyedwa, umongameli oyedwa othile. Nxa ubulala umongameli welizwe udala impi elizweni engabulalisa abantu abaningi kakhulu, wena kade usithi uyalungisa, kabe usiyokulungisa lokho. Kungaxeganisa abantu ngokwemihlobo, umhlobo othize nxa uphezulu evela emhlobeni othize, abanye bacabangela ukuthi uvele abavela kulwana umhlobo yibo abambulileyo. Yingozi enkulu khona lokhuyana ukuthi akukhulume, ukhulume ngendlela eqondileyo ukuthi abantu bakobulawayo abemathekelele ndabalani lalokhu kuvela kwenye indawo ngaphandle kwakobulawayo. Kwenzekathi kuwukhuluma khona lokho.
Isadaki layo ithi izathatha amanyathelo phezu kwalolu daba ngemva kokulucwayisisa. Manyathelo bani singabona iwathatha?
Kuzaya ngokuthi kuphume ngaphi. Nxa ngabe kuyikuthi yimpi nje yezanu-PF mhlawumbe ngilinganise eyabantu abaphansi abangathi ishu abangathi lalutho, hayi kuyabe kuyikuthi nje ngabantu abazayejele kungabi lalutho lukhona. Kodwa nxa ngabe iyimpi phakathi kwezanu-PF eqansa isiyafika kwabanye phezulu, le kuyabe sekuney'nqumo ezinkulu ezingathathwa ngempela ukubavimbela kube lama-sanctions athize kibo personals. Engicabanga ukuthi angachaphela ku-African Union agcine siya kubo-EU lakubo-America, ama-sanctions angikhona sebevinjelwa labo bantu nxa bengaphandle kwelizwe, bathathe babuyisele ukuthi baqinisiswe phakathi kwelizwe.
Khona ubona ngani vele ngaphi linto kahle kahle? Ngubani ongaba eyenzile njalo ezamani?
Nxa ngingacabangela ngoba ukucabangela kayikusilo cala, impi ikuzanu-PF bebodwa khona ngale kulapho badonselana khona. Angiboni ukuthi kulomunye umuntu ozivelela ngaphandle kumbuye party liyana kumbe liyana kuma-opposition parties kumbe isakamuzi nje esizivilelayo. Uzakhumbula ukuthi kumele phela uqabele ithole lelo bhomu, ube lendlela yokulingenisa, ubuye ube lesifiso sokuthi ubulale umongameli. Kukhumbule futhi ukuthi ukuze kwenzeke e-White City, kanti-ke ubhodile amazwe wonke, indawo zonke lezi amadolobha la ekhampeyina, kuyabuyela kulezenzakalo ezinye ezithile ziyokhe zisenzakala e-White City, ziyokhe ziveza ukuthi kulokuhlukana phakathi kuzanu-PF osokufuna ukuthatha imiphefumulo yabantu ngendlela engaqondanga, kubangela ukuthi isizwe sigcine sisilwa sisodwa, impi yangekhaya okuthiwa yisivuko.